ngizalwa nguwe nakho konke kwami kungo wakho Tando lwakho Jesu lu lubanzi lu julile lu yasibekela Sanamo tando tando lwako yebo tando lwako tando lwako luyangehlula lungqobile uthando lwako rafinyelela nawe yamimpi uthando lwako ngiyathandwa ngingubani